indaba yenkohlakalo babunkomo ukuthi ziqedwe into efaneleyo ngeyokuthi kufanele ukuthi uhulumende okokuqala alandele izinqumo lezi ezavunywa ngabantu noma lezi ezabekwa ngabantu eziyizwe ezigavena ilizwe esikubiza sithi constitution into yokuqala leyana into yesibili akubeke ukuthi akekho umuntu ongcono noma akekho umuntu ofakuthi noma athi nxa edale icala kube sekusibala sengathi yena lowo muntu u-immune kulabanye abantu kufanele ukuthi umuntu ma wadala icala ayimele into yakhe ngendlela yena le ayenze ngakhona ikakhulukazi indaba ye-corruption indaba ye-corruption babunkomo yinto efanele ukuthi ugovernment ngabe uyayiqakathekisa kakhulu ukwedlula yonke into ngoba yiyo esithethe ilizwe lezimbabwe yalifaka emgodini lapho esiyibona likhona namhlanje baningi abantu abafana labochivayo labana abayenza i-corruption ngabe kathesi i-project lana egwanda leyana ngabe ukuthi iyasebenza ngabe sikhuluma nge-project eproducer ezinye izinto eproducer amagetsi eproducer izinto eziningi ezingezwakhompala egwanda so inkohlakalo uhulumende akayithathela amanyathelo aqinileyo ngoba kuyinto embi kakhulu eyenza ilizwe lezimbabwe libe i-banana state
abaningi bayakhala Dube bathi lanxa kungaze kubotshwe iziphathamandla zikahulumende zisetheswa amacala enkohlakalo okulandelayo yikuthi ziyakhululwa nje kuphele kungabi indaba zalutho
bana laba abaphezulu yibo abantu ukuthi bajezwe zesibili kakhulu abayibo abazizwa bethi ngama-representatives abantu nxa usebenza ku-public office usuku-public office awuseseyi-private office yikho kuyabe kufanele ukuthi nxa engawona umuntu akula nto efihlwayo kuyabe kufanele ukuthi ajeziswe ngendlela efananayo laloba yisithi isizalwane sezimbabwe so kakhulu nxa ukuthi kujeziswa bona laba abayibo abakhokeleyo phambili yilapho okuzabona ukuthi lo semuva uzabona ukuthi nxa lo onguye phambili kwami esiyathola i-punishment enje kusho ukuthi mina lami nxa ngingafika laphana ngizathola i-punishment efana nayo laphana abantu bazaphuma kunkohlakalo lezimbabwe yiyo kuphela indlela ilizwe lezimbabwe lingalunga ngakhona njalo even amapolisa police eZimbabwe ngibona ngathi kuningi abasadingakala ukuthi bathi retrained again kikho ukwenzela ukuthi indaba yenkohlakalo bazame ukuthi bayiphathe ngezinga eliphezulu njalo indaba yenkohlakalo ilungiswe ibe yinto ekhithwa iphele kokuphela elizweni leZimbabwe ingathi yaba khona siyabona amazwe amanye amazwe afana lamazwe afana laboBotswana noma i-corruption yabikhona kodwa-ke nxa ukuyakhangela i-corruption ayikho egcekeni ngendlela esikubona elizwe lakithi siba ngakhona.